sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku-9 Nhlolanja 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu zalamhlanje, isiphathamandla sebandla lezanu PFCT umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto lanxa amabhakani ayenxusa abantu ayelotshwe ukuthi uza kuba khona.
Kodwa engikwazi ukuthi abantu ababemele amawadi bayenelisa ukuthi bayefika kulowo mhlanga, kodwa nje iproblem yaba khona i-transport njalo yokuthola abantu ababevela kwezinye indawo esiya.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi inkokheli izakhethwa ngabasekeli bebandla hathi ngenye inkokheli. Kambe kungako sitshoni lokhu?
Esikukholwayo ukuthi bakhona abanye abaza kuba lokukhonona okukhulu kakhulu alufana unkosazana Phuphe engavunyelwa ukuthi abe lilungu.
Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa umzimba ikhala ngokuqonga kwenani lemikhuhlane yengulamakhwa.
Iye kwaba le mithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayindawo bengahambi. Ekuhlaleni kompana abantu bevalelini kungavunyelwa kuyangathi kuyakhanya ukuthi icansile lisenzakala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa napha emsakazweni we-Studio 7. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto lanxa amabhakani alumbuthano ayelotshwe ukuthi uza kuba khona. Abanye bathi lumbuthano oyenzelwe eChefunye Business Center eTsholotsho ngomgqibelo ube labantu abalutshwana kakhulu okubangele ukuthi umongameli Mnangagwa engayi. Kodwa umnumzana Gawule uthi uMnangagwa ubevele engelahlelo lokuya khonale.
Wakuvele kubuya umseleli kamongameli uMohadi uyowayebuya. Wakungabuya umongameli ngamanga la ukuthi wakubuya uPresidenti. Wakubuya uVice President. Vele wakuyilayihleli ukuthi uVice President uyobuya. Kodwa abantu abantu bezikhulumele kwabo nje okwabo kungayiphiko. Engakusho kuthandeni ukuthi mina ngisafinyelelanga ukuyafika khona. Yezi, angiye emfeni, angisuke ngadabuthwa ngayafika ebekhirizi ngale hamba ngemva. So kwazi ukuthi abantu bangahamba nje. Nanxa nje kungayisuki ukuthi abantu wakhona ukuthi wakumele ukuthi kube labantu abavelela kumawadi wonke khona ngale ezigabeni ulwehliza kulowo mhlangano wechefune nje wawuyirani yayizakadreswa ngu-Vice President. Kodwa engikwazile ukuthi abantu ababemele amawadi bayenelisa ukuthi bayefika kulowo mhlangano, kodwa nje iproblem yaba khona i-transport njalo yokuthola abantu ababevela kwezinye indawo esiya khona ngale emhlanganweni lowo. Yikho engikuzwayo.
Kodwa amabhakani esawabonayo ayelotshwe ukubana umongameli uyabe ekhona. Kwakuvele kuphanjanisiwe yini kumabhakane la?
Amabhakane lana uyazi nxa kusenziwa amarani la, amabhakane la buyafakelekisa umfanekiso kamongameli. Umfanekiso kamongameli yiwo osetshenziswayo. Ngitshela kuregalia yethu umfanekiso kamongameli yiwo osetshenziswayo. Ngitsho nxa kusenziwa irali umfanekiso kamongameli yiwo osetshenziswayo. Lanxa yena umongameli asoze ungasho ukuthi umongameli nguye ozabe ezaba khona kulowo mhlangano. Umhlanganweni umongameli yilo Paulo Mhlangano yiwo okusetshenziswayo nxa ku-advertise amarali lento ezinjengazelele.
Manje yena uzabuya yini eTsholotsho umongameli kunsukwana kumbe esiseziselelezo ukuthi kwenziwe ukhetho lwama-by-elections?
Kuvele kuhleliwe khonoko ukuthi umongameli afinyelele kuzozo zonke indawo lezi phakathi ukhetho lungakafiki. Ukuthi umongameli uzafika provinces zanalawo lapho kuzaba nama-by-elections.
Kodwa wena umkhankaso uhamba njani nxa ukhangele wena?
Hayi, umkhankaso uhamba kuhle Gandhi, akathi ngalanto ento engiyibonayo. Njalo kulokuthula, njalo umkhankaso lo uhamba kuhle Gandhi. Kanti singakaboni nje okunye okuphazamisa imisebenzi yabanye. Ngibona nje bonke abantu bazikhathaselayo bazikhathasela nje bekhululekile kungela lapho kunye okwesikuzwayo kwezinye indawo.
Umnumzana Belief Gawule isiphatha amandla sebandla lezano PF.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi inkokheli izakhethwa ngabalandeli bebandla. Athi ngenye inkokheli, umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Tamisa wadiliza ingatsha zebandla lonke ezivalisa abasekeli bakhe umnumzana Walshman Ncube endayibithi lo nkosazana Linet Kareni Gore. Lokhu bathi kwenzelwa ukuthi inkokheli yonke ngaphandle kwake uTamisa ikhethwe ngabantu. Bathi njalo lokhu kuzakwenza ukuthi inkokheli ibe ngedotho. Unkosazana Thokozani Kude oke wafanisela ukuthi ufuna ukusebenzelana lebandla le-CCC engakhethwa na ngabalandeli baleli bandla. Sisizwe ingxoxo esiqhube losakhulayo waleli bandla umnumzana Distant Collins Bajila.
Okokuqala ukuthi ama-individual votes lapho sithi kuvota umuntu munye ngamunye, i-opposition yala ilokhu ikhula, njalo le-ruling party layo iyakhula nxa sikhangele ukuthiwa ngama-individual votes. Kodwa sisuka sibe le-problem uma sikhangela i-percent ukuthi nxa siqathanisa ukuthi ubani ukhula okungakanani ukhule ngesibanga esingakanani nxa simqathanisa lomunye. Yikho khona lapho esile problem khona. Kodwa hhayi abantu baqhubeka inani labo likhula kanjalo. Inani eliyala lilokhu lisehla lisiya phambili ngelabantu abangaphandle kwengingakuthi yi-big two. Abangaphandle kwe-big two inamba yakhona iyala ilokhu isehla. Kuma-opposition, ku-opposition enkulu le-ruling party inamba ilokhu isikhwela. Kodwa i-ruling party ikhanya sengathi ikhula ikhule masinyane ikakhulu ngo-2018 ukwedlula i-opposition.
Kungabe kubangelwa ukungabambani na kwamabandla aphikisayo?
Ukungabambani kwamabandla aphikisayo kungenye zezinto ezikangela khona lokho ukuthi silabanye abantu abasekela amabandla aphikisayo abasuka benakani ukuthi ungangcono bengayi ukuyavota nxa kuyukuthi akubanjanwanga. Ngezinye zezizathu ezenza ukuthi inani liqhubeke lingathi isivange likhula ngaso asikho as fast as i-ruling party ekhula ngayo laloba nje sikhula. Ukungabambani ngokunye kwalezo nto esingathi sidala ukuthi inani libe lapho likhona.
Kodwa nxa sikhangela abantu abaya embuthanweni webandla lenu, kungani sebesiba baningi kumbe balokhu befana leminyaka edluleyo na?
Kuliqiniso selokhu kuqale indaba yokuthi upresident esilaye khathesi uNelson Jamisa asukume le ndlela ayenza ngayo esethekelela izigaba, esethekelela iziqinti, ekhulumisana nabantu kwezinye izikhathi bengekho emhlanganweni ehleliweyo ukuthi uyavela nje akhulumisane labantu adlule. Lokhu sokudale ukuthi abantu basukume ngokuningi, bazizwe belohlonzi, bazizwe bejabulela kakhulu ukusukuma baye embuthanweni wethu, bayehlanganyela lemhlanganiso yethu okwedlula lokho esasike sakubona ngaphambilini. Indlela ubaba uChamisa ayenza ngayo ikwalithisa abantu abaningi, njalo indlela akhuluma ngayo yenza ukuthi nabantu abanye ababekade bengasukumanga baqale ukusukuma khathesi.
Manje nxa sikhangela udaba lukankosazana Thokozani Khuphe okuthiwa khona abantu bathi abafuni ukuthi abuye ebandleni, kodwa ke kukhanya inombolo wayelazo i-45,000 ukuthi engabuya lazo kungayenza umehluko na?
Akwaziwa ukuthi iyozala nkomoni. Okuqakathekileyo yikuthi upresident uChamisa uthi yena lapha sisungula uhambo olutsha, inzondo lentandano ebekade silayo ngamuva ayingeni ehambweni olutsha esawuhamba ngalo. Bangabe bekhona abanye abathi bayamthanda unkosazana Khuphe ukuthi abekhona phakathi kwalolu hambo olutsha, bengabe bekhona abanye abathi abamthandi ukuthi abekhona phakathi kwalolu hambo olutsha. Kodwa okuqakathekileyo yikuthi upresident uthi iqualification yokuthi umuntu abe phakathi kwalolu hambo yikuthi abe yi-citizen yaleli lizwe. Kusasekuningi esithi nasikukhangele sithi kusazolungiswa mayelana ngohambo lolu esingena kile. Esikukholwayo yikuthi bakhona abanye abaza kuba lokukhonona okukhulu kakhulu alufana unkosazana Gube engavunyelwa ukuthi abe lilungu. Bakhona njalo abanye abazajabula kakhulu ukuthi abantu sebebambene nxa unkosazana Gube esebelilunga. Esiza kubona sesisiya fika okhethweni yikuthi abaningi yibaphi abacatshulwa ngunkosazana Gube kumbe abathabela ukubambana kwabantu. Kodwa indaba yokuthi abantu kababambane, abantu kabayekele inzondo akade benayo singakafiki lapho esesifona khathesi, abantu kabayekele ukulwa ngezikhundla, kodwa bekhangele ukuthi lapha sakha kakutsha. Upresidenti useyibeke yacatsha kunye lezikhulumeli zebandla ziyibeka icatshe lapho ezikhuluma khona. So sikhangele ukuthi indaba kankosazana Gube izabanjwa, isiqetho sayo sizasibona ekucineni. Kodwa kwakathesi sonke esingekho ebukhokhelini ngingathi asazi ukuthi uyezana nkomo.
Umnumzana Decent Collins Madina osakhulayo webandla le-Citizens Coalition for Change.
Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa umzimba ikhala ngokuqonga kwenani lemikhuhlane yengulamakhwa. Inhlanganiso ye-National AIDS Council ithi kulabantu ababanjwe imikhuhlane etshiyeneyo eyecansini abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,752 ngomnyaka ophelileyo edolobheni lakoBulawayo. Leli dolobho lithiwa yilo elikhokhelayo elizweni jikelele ngegciwane le-HIV. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yezocansi e-Sexual Rights Center, umnumzana Mojalifa Mokwele.
Siyabonga kulezi nsuku nje umsebenzi yiwo omningi, inhlanganiso iyakhula. Asinko kunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo nawo asinko abantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu. Ababala amaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaza liyakhwela koBulawayo. Ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezethu ezisapota abantu bezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela bethu ecansini ukuze bathophe icansi oluvikelekileyo zibe khona, nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo. Imfundiso yankhona iqakathekile. Ngakho-ke kithi kutho ukuthi umsebenzi mningi, kumele sibophe ziqinde.
Kuyini okungakubangela lokhu ukuthi kube lenani elingaka?
Okokuqala, kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini, njalo-ke senza ucansi olungazikelekanga, yinto yokuqala esiyibonayo. Okwesibili, abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayi ndawo bengahambi. Ekuhlaleni kompana abantu bevalelini kungavunyelwa ukuya ngaphi, kuyakhanya ukuthi icansi belisenzakala. Sike sabona futhi inani labantwana abancane bephuma belezisu ngesikhathi sivalekile, kutshengisa ukuthi icansi belikhona lisenzakala. Khathesi sesisiza linani labantu abale emkhuhlane ethindwana ngokwecansi ndawo ekhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona. Okunye esingabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imikhuhlane ethindwana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi yikuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa ukuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla. Angazi ukuthi kubangelwa yikuthini kuno.
Kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezi nsuku, bathi sokungconywana yini njengoba imigoqo ye-COVID-19 ingani isinganeno?
Ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezempilakahle lokuthi baphila njani. Bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi susiba ngcono lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe namakhefi la ekhona esesuliwe. Sokusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana. Sebebuyela abaningi emabhizinisini, nalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisa ucansi bemile. Laphana kulamakhefu abapholisa beqetha bonke abantu ethawni, bekusika lesikhathi lapho kungavunyelwa muntu ethawni lamabhawa evalwe. Kodwa kathesi sesibabona sebebuyele emsebenzini sibili, hhayi bayasho ukuthi ibhizinisi selikhuphuka.
Umnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso yezocansi e-Sexual Rights Center. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lwe-internet le-Newshawk lithi inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition isilobele umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera incwadi ikhalaza ngomumo welizwe leZimbabwe ethi awumanga kahle. Umnumzana Lazarus Chakwera umongameli wele Malawi nguye umgcinisihlalo we-SADC. Umsakazo we-ZBC uthi ugatsha lwezomkhathi soluqalile njalo ukuhlanyela amayezi ngendizamchina ukukhangelelwe ukuthuthukisa amathuba okuthi izulu line ngoba sokome kakhulu elizweni jikelele. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyosebenza njalo abantu bakithi, tshola njalo basakaza abahle labalela abahle. Nami ngidingivilise ukuphawula kodaba lo lesiluzwayo lokuthi kuhlaselwe emzini ka-Tenta IPT Harare. Sithi kuyacaca bafowethu ukuthi impela impela eZimbabwe ukuziphuba ezindlela zezando kusiyabe siphelelwa abantu abaningi. Kuzabe kufe abantu abaningi sure and mabe uyabheka iSouthern Africa iyayimbambatha indaba yezando. Iyayimbambatha vele abakhulumi la ngayo nje babona njengale nto yekho. Ngoba izando PF abantu asayifuni. Sesifed up ngezando PF. Kodwa abantu sebefela khona ukuthi yini indaba bengasayifuni. UNkulunkulu kangenelele. Even noma ubabela nje abakhomenti khona lapho kusitiyo 7 kusovala labe bezando sebesazi vele ukuthi abasafuneki. Abakhuzane nje abantu bezando ukuthi asiyekeleli ukulala abantu beyike lobuso babusile 40 years bayihluleka. Kodwa sesibona laba video lapha ababhizi balokisa imigwaqo begqoka impahla zezandla. Kwabe kwayenzakala kuliphi lizwe ukuthi abantu abasebenza kubantu isibhala kubabalokisa imigwaqo basebenza begqoka imfanekiso yeqembu. Hayi bahlulekile bahlulekile bafuphi nje ngababele ecelele beyekile ukubulala abantu. Benikeza ufana uJahangi uchabisa kangena ufana sizabe sibone mhlambe kayeza ngcono. Yabona.
Salibonani, salibonani, salibonani lonke kustudio 7. Okhulumayo uMike Sibanda ovela eNyamendlovu endivinyelela lonke bahlakazi. Kodwa mina ngikubona kuqondile ukuthi abantu bakithi asifake nabantu bakithi esindebeleni, asifake nabantu bakithi esindebeleni labo benge uChamisa ukhanya ulambele umhlaba isitulo kakhona. So asomuntu ongaretire and ngiyambona ukuthi umncane kangakanani. Naye ngabusa ehlale njengomgali uJudith Zimbabwe kabe kumoshakele ukwedlula kusaphethe umgali. Ukuthi sifake abaholi abakhulileyo njengabosibanilizwe kungcono asozahamba isikhathi eside and endlela ophawula ngayo izisisa ngumhlaba wonke. Wonke wonke that's why libona nje bonke sebelandela ifaka isikhiphe ziyelo kutsho ukuthi ukufaka bonke isikhiphe ziyelo bazwisisa into ekhulunywa ngosibanilizwe because ama-colors maningi ababagobhenye ikhala mina ngumlandeli wezapho vele but asike nisifake indebele ngisifake omnye umhlobo ongasoshona ngimkhalanga kumbe umchangana kumbe umtonga let's forget about amashona kuphela. Ilizandelanga amashona kuphela. Uthi sizwe silomlando kuhistory ngamandebele. So asibafakeni lowo mlando wabo. Kodwa sizobethatha isikhathi eside bazotshintshana. Tshintshana hayi lokho esikubona ishona eliyabusa 40 years esikhundleni hayi hayi. Isixolele bakithi asibabandlululi. Bazibandlulula ngokwenza kwabo kubi.
Sanibonani Studio 7 nivuka njani nabalaleli. Studio 7 ngicela ukuthi udlulise umlayezelo wami lo kubantu abasupport uChamisa ukuthi hayi badlala ngesikhathi. Lonke elisupporta iTriple C lidlala amadophe. Akula zane ngavuma ukukhokhelwa ukuthi izwe likhokhelwe nguChamisa. Izani ngavuma ukuthi izwe alikhokhelwe ngu ngusibangelizwe mhlawumbe nakhona kodwa kungaba nzimanyana kodwa ingavuma kusibangelizwe izaphu dani uChamisa iTriple C yazi abantu abasupport uChamisa kahle kahle basadlala kahle kahle kuseboreni akula noma yena engawina kodwa ngeke bavume izalo ngeke izivume ukuthi uChamisa uwinile so abasupport uChamisa hey lisadlala madoda labo sisi labo mama labo gogo lisadlala umdlalo lingawazi lokuthi uzophela nini. Supportanini mhlawumbe izaphu kubantu bakithi esindebeleni uma livuna ilizwe. Mina ngizoqala ukuthi ngiqala ukuvota mhlazana umqondisi wangena ekhethweni, ikho lapho engizoqala khona ukungena ngiyovota, ngivotela umqondisi. Namanje uma kungayenzeka mhlawumbe ngiye ekhaya ngingavotela izaphu, but umqondisi engangena nje ekhethweni ngizovotela yena. Alinelisathi triple C chamisa jete jete, alisemdlalweni engingakwazi nokuthi lizowina nini. Alingeke angeke ngiyabheja akula chamiso ngawina noma engawina, but izani izoyala. So akula lutho vele lilwenzayo kona ngapha ku triple C. Pumani ku triple C lo ngamatope lawo.
Salibonani, 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 P7 njani? Hayi mina nginegama nenkosi ngalethuluvi uPaulayo nje ukuthi hayi bani. Ngiyakuzwa konke lokhu siyakhuluma, siyakubamba lapha, sibambe lapha, sibambe lapha, but injongo esilayo sikhulumene ukuthi bani ake sikhiphe nezano kuqala. Singakhiphi izano kuqala futhi ukuthi ngiyathemba ukuthi into yonke ezingabe izama ukuyilungisa izayilunga. Izano yesivimba into yonke esifundisa siyilungise. Izano
labona linjani? Labona ukuba sikhuluma sisimazweni abanye amazwe nalo lapho bakhona labantu ilizwe labo lapho abahlezi khona balivotela bazowinela sibe siyavirivayo yithi emazweni abazivotelayo lati asambeni sevota ezweni lakithi sizivotele sonke nini kungabe loyo dosala phandle loko sithi abantu kabayivota akuyevota akuyevota akuyezeso ikhothe phandle sambe nini siyevota sonkeni sizilingisele thina. Abona, kuyavota bani, ivotela bani, ivotela wena, hamba uzivotela lawo. Hamba uzivotela lawo uzilungisele lapho khona. Nxa wena kunye nxa luzinduzile kodwa uvotile, kungcono.
Ngibingelele emsakazweni Studio 7, ngibonge nje leli thuba lokulithola ukuthi nami ngeke ngiphonsintshe esivivaneni. Nami nje ngibe nezwi engiliphakela umphakathi wakithi njengesizwe okhulumayo ngudiliza Hlongwane, ngila eJohannesburg. Ngikhuluma maqondana nje nayo nezizalwane zeZimbabwe jikelele, bonke abasekhaya nje ngokwepolitiki. Ukuthi kanti kungani bengafundi abantu bakithi ukuthi ukuthanda ipolitiki ngokuya kumarali nokuya emibuthaneni bakubona kubalulekile okudlula ukuthi umuntu aziyele mathupha nje ayobhalisela ukuvota abe siyongena ebhokisini eyedwa avota afake u-ex wakhe la athanda khona. Kungani bethanda ukuyaxokozela kumarali lapho kunemicimbi nokubonwa kuphela kuma-TV? Lokhu akubaletheli lutho ngoba ekugcineni bayabulawa, bayalimala, akuboshwa muntu, kuluza bona, kulimala bona. So imfuzo okuya emaralini kahle kahle bakubona uyini? Kungani ipolitiki yakho nabengayifundi behlala minyaka yonke bagcwala kumarali kube neziphithiphithi, bathelwe ngama-tear gas, badutshulwe ngezinhlamvu, basasazele ngezinja, kodwa yilokho abakuthanda ukuya khona khona kakhulu. Kanti umahluko ekugcineni kabawuboni, abajwayele ukuthi umuntu ayobhalisela ukuvota athi nje mhla kosuku lokuvota aye ebhokisini lakhe ayokhetha lokhu akufunayo. Emaralini kwaba yini? Yilapho abacabanga ukuthi indlala iphela khona yini ukuthi baholele ukudla njengenkukhu? Yila abacabanga khona ukuthi kuyophithizelwa nje baphiwe namadhuku lawo nensaru lezo bese betholana emva kwalokho. Ake sikhule siyisizwe, sitshintshe ukwenza, sitshintshe umqondo, sitshintshe ukucabanga, sitshintshe ukunyathela. Uyohlala njalo nje ulinyazwa into eyodwa uwumuntu, kanti ukhube kanjani ngento eyodwa ungafundi ungumuntu? Ake siphaphame siyisizwe nje seZimbabwe sonke jikelele. Ngiyabonga.
Salibonani balandeli nabasakazi beStudio 7. Ufike iqiniso lokukhulumayo ijabiwa egane khuluma seJohannesburg. Balaleli nani basakazi beStudio 7, kunendaba kamakhuphe eyamanje eyokuthi engcono ama-opposition party abambane ukuze akhiphe izana. Yebo, siyayibona indaba kamamukhuphe mayisho kanjalo ukuthi ama-opposition babambane ukuze akhiphe izana. Kodwa kuzoba nemibuzo eyinye yokuthi kanti umama ukhuphe eze exosha abe-MDC Alliance, ama-councillors e-MDC Alliance laba abasepharlamente ebe-MDC Alliance, wayethi ukuyogcina kanganjani ngani? Kodwa ke leso oshoyo, lokho kusho umama ukhuphe, kuyiqinisa elihle, kuyinto enhle mpela ukuthi makubanjwa nokukhiphe izanu, ngoba izanu ngempela ngempela izimbabwe Zimbabwe aba there are few abantu manje abafuna ukuthi izano ingabe lonke ibambelele lapho esihlalweni ngoba izano ibisele izimbabwe emuva singabantu bezimbabwe manje sigcwele amazwe wonke sixoshwa wonke amazwe ezimbabwe wonke amazwe nje asixosha safuneki Europe Asia Africa khona lana umakhelwane bethu basixosha konke sikhulunywa nje Zimbabwe ngendaba yezano singaphandle nje singaphandle ngendaba zezano ngempela ngabe kuthiwa na yebo lokhu mama ukhuphe mangabe eqinisile kwenzeke kanjalo ukukhishwe le izano ngoba izano isincindezele ngempela isibulele ngempela ukuthi bona bashumayela ivangeli lokuthi bona bangabantu bokuthula kodwa ukuthula kwakhona thina asikuboni sikubona ukuncindezela nje okudlulile okusabisa okubuhlungu futhi ngempela akubanjwane impela ukukhishwe lezano eloku noma kuyiphi party engabusa abandla kodwa ngaphandle kwezano abantu bezibabhe abaningi bazovumelana nami ukuthi izano sesifed up ngayo mayisuke mayihambe asisayifuni noma ihamba ishone noma ingaze ihambe iyophela izano I don't think ukuthi kunomuntu ongayikhumbula ma izano ingaphuma lapha esihlalweni ngiyakutshela abantu bezibabhe ngiyakutshela bonke babuyele ekhaya bonke izizwe leliyovuka ngenye indlela into ebambile lapho isikhonkwane esikhonkwane sabadakati yilo izalo
salibonani basakazi Studio 7 labalaleli bonke sibo inkulumo kamama uThokozani Khuphi siphinde siyisapote futhi ngenxa yokuthi liqiniso kakhulukazi omunye ofana lami ngisuke kudala ngisapoti MDC sahlangene sakhokhela ngobaba uChangirayo so kwamanje bengasakwazi ukuthi yiphi bandla okumele ngisapoti yiphi bandla okumele ngingasapoti ngenxa yokuthi bengihleli phansi ngizama ukuhluza ngidingisisa ukuthi kuvele khona nkwalo kumele ngilandeleliphi so ngenxa yokuthi bona masebesilo thina lathi sagcina singasaqedisisi kodwa ngokubambana kwabo langokuhlangana kwabo kuyasenza ukuthi sibe lamandla okuthi sinqobe kule sikhuphe izani uphila siyabonga
sabonani basakazi ba Studio 7 abalaleli mina igama lami nguhlanhla ngizalwa esigodini le ezweni yabe ngicela ukubonisa abantu bakithi ukuthi abafuna uChamisa ufuna ngabe bamlandela le bavotela khona le bahlale khona thina simfuna uChamisa emathebeleleni ngoba lokhe wangenayo sikaze samuzwa ethinta into eyinkinga kithi vele ngoba senkingeni ekwesikhathi eside kakhulu since 1980 akaze sayithola inkululeko akaze sakuthola ukuphumula akaze samuzwa yena ekukhampenini kwakhe ethinta lokho so ngamaye amazwi kusho ukuthi abantu laba thanda bafuna ukuthi basifake enkingeni futhi so into ebengicela mina ukuthi abantu bakithi bakunazelele lokhu ukuthi bangasidonseli amanzi besingenisela amanzi endlini sivele siphakathi kwenkinga yena ngizela kusibangilizwe lo thunyiwe abantu bakithi kumele bekunazelele lokhu ukuthi usibangilizwe uthunyiwe usibangilizwe kuzophazamisa inhlelo zabantu bemathebeleleni ngoba sebebona ukuthi babona ukuthi isimo asikho sihle sebeqala ukuvuka manje abantu emaqandeni sokuthunywa usibangilizwe ukuthi azophazamisa zena kumele bemnazelele ngoba unkomo wazama la wazama khona wahluleka naye ngoba wayesefuna ukubusa ilizwe amazwe amabili ukuba ngabe wamele umathebelele nje yakhe ngabe kungcono naye usibangilizwe manje sefuna ukusidonisela inkinga futhi so abantu kumele benazelele beze umuntu bayikhuluma ukuthi umuntu lo inhloso yakhe yini mayethi ufuna ukumela abantu njengomqondisi umqondisi uyabeka mpela kucace ukuthi kumele kwenzakaleni emathebeleleni kumele kukhululwa abantu emathebeleleni abantu bethole inkululeko sesisazalwayo thina ngikhuluma njengami ngaze ngaba sengizengaka so azange ngakuthola ukuphumula azange ngayithola inkululeko kodwa bengibona abanye besidla kamnandi thina sihlupheka so kumele sizame ukuthi sizilungiselele emathebeleleni nje singafuni ukuthi siyedonse eChamisa sithi bazosilungisela ngeke balunge labo Chamisa ngeke beze belunge impela abantu kumele sinazelele ukuthi sifunane emhlabeni ngoba ngicabanga ukuthi uChamisa ngakhona ukuthi asilungisele ngoba ngazi ngimuzi thinta into eyinkinga kithi ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu balaleli bethu welisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kweze Melika. Ele Melika lithi umongameli Vladimir Putin wakwele Russia wayecabanga uthi uzangena kwele Ukraine santando ngesiphangiphangi, engazi ukuthi izizalwane zalelo lizwe zizimisele ukuzivikela lokuvikela ilizwe lazo. Ngeviki edluleyo umongameli Joe Biden esethula amazwi akhe omumo wesizwe iState of the Nation Address, wathi ukuhlasela ele Ukraine okwenziwa ngele Russia kwamanyanisa amazwe amaningi awomhlaba. Kunje ele Russia selibhomba indawana zonke kungakhathalekile lokuthi kuhlala abantu makhaza kumbe amabutho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF sithi umongameli Emmerson Mnangagwa wayevele engelahlelo lokuya eTsholotsho ngempelasonto. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi inkokheli izakhethwa ngabasekeli bebandla, hatshi ngenye inkokheli. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.